umhlaba wonke ebelo kwesaba ukuthi singagcina sesingena kumpi yesithathu ehlanganisa umhlaba wonke i-World War. Ngoba kunje nje Israel kuzwakala ngani iHezbollah lapha eseLebanon layo kuzwakala ngani isifuna ukungenela empini le Israel le Hamas ukuthi le Iran layo kuzwakala ngani la iyalungiselela kwazi ukuthi impini yiyanike Hamas imali. Le Russia kuthiwa ibithumeza indizamtshina zokulwa eduze nje ingani yasikiza nje kulukwesaba kakhulu ukuthi kungagcina sokusiba le mpi engalumathe benkulu kakhulu khona phansi.
Singathi-ke kulungiswa njani nxa kulokwesabo nje?
Kunzima Duke, kunzima. Sibonile United Nations Secretary General laphana kuTerez esithi hhayi kanja kukhumisa umlotha abaningi balokho besithi le okuthiwa yi-two state solution ukuthi Israel le-Palestine behlalisane kuhle khona phansi. Kodwa i-Israel ithi yona ayila problem ne-Palestine, ubudubo kuba yi-Hamas, ngoba i-Hamas yesuke yathumba abantu abangama-Israeli, yabulala abantu abangama-Israeli. So abantu abaningi sibonile abantu be-demonstrator endaweni ezithiyeneyo nase-Washington DC kukhanya basekela i-Palestine, kodwa ayi ngenxa ye ubuqhiwu lo kwenziwe iHamas bathi hayi iHamas abayisekele. So kodwa kuba nzima khonapho ukwahlukanisa iPalestine leHamas.
Ye, siyabona njalo ele Israel lithi lilakho ukuthi lingene eGaza Strip khona ngale kuyahlasela phezu kokubhomba konke lokhu. Pho ke abantu-ke abasoze befe kakhulu khona?
Hayi, lokhu yinto ezabanzima kakhulu ngoba kuthiwa kulama-tunnel ukwembiwa ngaphansi so bakwanisa ukuthi becatshe ngaphansi so abakwaziyo ezokulwa laba bathi hheyi yimpi engathatha okwedlula inyanga ezilitshumi ukuthi sibili nxa i-Israel isithi singena emhlabathini waseGaza.